Omunye wabathandabuza ukwethule ngumongameli Mnangagwa ngeviki ephelileyo esemdare Teachers College ngumnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHaboroni.
A politician is a politician. Umuntu alale phenduka angaza kubele siqiniseko sokuthi akukhuluma yikho ngempela yikho khonoko. Ama politician vele aso bantu ukuthi thwa ungabathemba 100%.
Umnumzana Andreas Sibanda esinye isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leli laye uthi awuqedakali ukukhulunywa ngumnangagwa.
Nxa singakhangela sibuyele emuva ukuthi umongameli ube khona ngemuva kusase lo president Mugabe odonse iminyaka leminyaka bebonke. So ngalesi sikhathi ngiyazibuza ukuthi yena phakathi kwenhliziyo yakhe laye akukho yini okungathi kuyatsho kuye ukuthi athakazelile ukubusa iminyaka leminyaka.
Kodwa abakhona abakuhulumende kanye labaphikisayo abathi uMnangagwa ukhuluma iqiniso njalo uzasuka esikhundleni sikamongameli. Umabhalani jikelele webandla liphikisayo leBotswana Patriotic Front, Mnumzana Lawrence Ogeditse uthi ngokubona kwakhe uMnangagwa uzasuka embusweni.
It's really good that he's thinking of stepping down, but then a lot of people would, you know, doubt whether he actually will step down.
Linyathela elihle kulizwe leZimbabwe. Mina ngibona uzawehlika esihlalweni. Izikhathi ziyantshintsha njalo angiboni lesifiso sokuphuma njengomgabe. Kafuna ukugcina ekhitshwa ngala ngeyinye indlela.
Ocubungula ezombusazwe ekwele United Kingdom, Mnumzana Zenzo Moyo uthi inyathela likaMnangagwa lingabe liyindlela yokulinganisa ukuthi uZulu uza kuthini.
Kusangenzeka ukuthi isimemezelo lesi abasenzileyo singaba kuyindlela esingayibiza thina sithi testing the waters kumbe testing the mood out there, ukuthi babone ukuthi abantu bazaluthatha kanjani lolu daba.
Umoyo uthi kungenzeka njalo ukuthi bandla leZANU PF liyabona ukuthi amabandla aphikisayo ayaxega kwamanje yikho bezama ukulungisa umuzi wabo.
Angeke ngithi mina kusengenzeka ukuthi ibandla elibusayo selihlale phansi lahlaziya labona ukuthi amabandla aphikisayo ayantenga njengamanje esingakubiza thina sithi a very weak. Ngalokho ke kutsho ukuthi i-ruling party isangenza noma yini ekuthandayo, isingatshintsha-tshintsha itshintsha-tshintshe isazi ukuthi akula opposition engayithathela umbuso.
Isimemezelo sikaMnangagwa sabuya ngesikhathi kulongahlaliseki ngenxa yemizamo phakathi kwebandla lakhe leZANU PF ukuthi kwesulwe imigoqo yesikhathi sokuhlala ehofisini kamongameli weZimbabwe. Sekudume islogan esithi 2030 uMnangagwa uzabe ekhona, kodwa kukhanya kulabanye kubandla leli abakuphikisayo lokhu. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngiSabron kwele Botswana.